Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuwa njani mtuazo mwute, salamuge la kumsazo West Studio 7, labda nje ngolestatu, la 21 Julanja 2018, tika malame ngokips duwe. Enda benize tu lamtanje. Umsekeli kamongameli webandla le-MTCT uNkosazana Thokozani Khube otshaye ngabantu kungcwatshwa uMoyi uMorgan Tsvangirai uzonde uganuni wabo.
Uthangisa kanye imrecognize njengo-acting president njalo upresident ngamtshela ezemaphwende lapha ukuthi uthangisa kanye imrecognize njengo-vice president ngokuthi afila i-constitution enika upresident amandla ukuthi aphoyinte ama-vice president.
Kodwa uNkosazana Tabita Khumalo uthi uMakhube ukhuluma ezihlafuna ulimi.
Umama kupuka mbile kodi, wayathatha umzimba kababa, wabuya, injani bengamenzanga ukuthi umuntu anye airport ebe lo mzimba, ukuthi uhambe wathatha njani umzimba, kababa uTsvangirai, yena nguye, akade ehlamba kubaba uTsvangirai.
Baqhubekela phambili abathengisela emigwaqweni, abafuna kuhlawulwe ikholo lezisebenzi zeWangi Colliery. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UNkosazana Thokozani Khube ohlalwe ngabanye abalandeli bebandla le-MTCT ngesikhathi kungcwatshwa uMoyi uMorgan Tsvangirai eBuyera izolo uthi nguye obambe isikhundla somongameli webandla leli ebelikhokhelwa nguTsvangirai. UNkosazana Khube uthi kungamanga ukuthi uMnumzana Nelson Chamisa nguye osebambe isikhundla sikaMoyi njengalokho kwethulwa lidale le-National Council ye-MTCT. Uthi utshayelwe ukuthi uphikisa okwenziwa nguJamisa. Lokhu kutsho ukuthi sokulabantu abathathu abathi babambe isikhundla sikaMoyi uTsvangirai. Omunye njalo obengumsekeli kaTsvangirai, uMnumzana Elias Mtsuri, laye uthi wakhethwa nguTsvangirai ukuthi abambe isikhundla lesi engakabhubhi. Akesizwe uMakhube exoxa loThomas Chiripasi weStudio 7 ngokutshaya kwakhe langokunye okwenzakala kubadlaleli.
Sithe sifika ngale mfeni sase sikungcono siqale siyevusa ugogo uMama uTsvangirai simtshela ukuthi hayi sise sifikile. Sithe siyangikhona ngale kwase kwathusha ama-youth angu-10 base baqala ukusihlasela baqala ukusitshaya kwase kwabuya nabanye abaningi baqalisa ukusitshaya bathi uni-dissident kumele ukuthi ubuyele ngikhona ngale emadebeleleni sifuna ukunibulala vele ninabantu. Lokho kubangelwa yikuthi kulabantu abafuna ukuthatha amandla odlakele kule thina sile constitution echoyo ukuthi khona uma upresident engekho ngubani okufanele ukuthi act. Saba the Congress eyayenzwa ngo-2014 iCongress liyana yaphuma le constitution isitsho ukuthi khona kuzaba lo president kuzaba lo deputy president uma upresident engekho udeputy president uya act. Bathe sebenze njalo basebe-elekta thina abantu ba-elekta uDr Morgan Tsvangirai njengo-president ba-elekta uDr Thokozani Khube njengo-deputy president. So kuklik ukuthi ubaba uTsvangirai nxa engekho mina ngiya-acta kodwa kulala abantu abaphonjwa ngupresident asebefuna ukuthatha amandla ngodlakela asebefuna ukuthatha amandla nge-violence kade sibabhizi bachaya abantu yibo abathumela abantu labantu bebebezongitshaya but befuna ukungibulala ngokuthi sithe sesihamba khona phana omunye ubaba olendlu yakhe wasethi hayi ingcono lingene endlini bathi wasibushela endlini liya sithe sesendlini baqala ukusijika ngamatshe bajikela amatshe phakathi kuthe sokunjalo bathi sasilitshisela phakathi bathatha ukhuni befuna ukutshisa indlu yena liya kodwa ngokuthi izulu beli sinotshani bela umazi kanti usatshanga bese kuphanga ukungena intuthu kuphela belekhe bezama ukutshisa but namhle laphela khona lapha sifuna ukukubulala wena Khube because asisafuni ukuthumela lapha ngokuthi wena ngophambanisa umuntu wethu bebekhuluma besithi uchamisa. Okunye okuzwisa ubuhlungu yikuthi upresident uthe efile mhlaka-14 12 hours upresident efile babe beyenza okuyi-bogus meeting ngokuthi ayi-national council le-national executive bekhambe esiyathi yena kabamfake yena ukuthi abe ngu-acting president ekwazi ukuthi kule constitution ngabantu abanjani abangahloniphi umuntu ofileyo ngapho umuntu ubhubhile segijima segijimela isihlalo sakho kodwa kule constitution ekhulumayo ukuthi okumele ukuthi engene ngubani. Sengibona ukuthi mina abantu bangidelela ngokuthi mina bathi ngivele emathebeleni ngokuthi bathi mina ngingumfazi ngifuna ukuthi ngisembathele khathesi ukuthi leyo into yokuthi lithi umfazi lithi umuntu ovele emathebeleni kasozwaba ngupresident we-MDC sengiyiqedile mina khathesi ngifuna ukubathengisela ukuthi lathi njengabo mama siyakwanisa ukuba ngamapresident lathi abantu bemathebeleni siyakwanisa ukuba ngamapresident funa ukuthi ilizwe lonke libekwazi uChamisa kanye imrecognize njengo-acting president njalo ubu president ngamtshela ezemaphendi lapha ukuthi uChamisa kangim recognize njengo vice president ngokuthi afila iconstitution eniku president amanje ukuthi appointa ama vice president so yinto kufanele kuyenza kathesi sengithumela amadoda ukuthi babuye bezongitshaya bangibulala akusoze kwenzakali khona lokhu
sizwele ukuthi kade befuna ukutshisa indlu ungasitshela ngakho no
kade befuna ukutshisa indlu bathethe isikhuni balumathisa indlu yani kodwa ngokuthi izinto bezisina uthutshane bekumanzi utshani lobana kabasalumathanga bese ungena intuthu kuphela beleke bethathe bezanga ukuthi befake umlilo ube mningi ungena intuthu kuphela aluba kuthiwa izinto belingananga besizatshela phakathi ngokuthi kade bebaningi phandle
njengoba nabe ukutshayile makhuphe ama-problems lawa azaphela kanjani
mina njengo-acting president ngifuna ukuthi abantu bebesebe bekwazi ukuthi mina yimi u-acting president kathesi njengo-acting president ngizahlala phansi labanye sibone ukuthi siyalungisisa masinyane ukuthi kube ne-extraordinary congress njengoba umkhulu wethu sesithile ukwenza ukuthi sifake u-substantive president njengoba libone i-election isikhona kodwa ngizazama ukuthi ngikwenze ngesiphangiphangi ngokuthi i-constitution iyakhuluma ukuthi nxa upresident engasekho uya-acta for not more than 1 year ngiyakwanisa uku-acta okwelangelilodwa ngoba kwamalanga amabili ngibiza i-extraordinary congress lokho yikho ngifuna ukukwenza and enye into abangitshayela yona yikuthi beza ukuthi mina ngakhuluma ukuthi ngifuna ukuthi kube ne-extraordinary congress abantu bahambe bezikhethela umuntu abamfunayo uChamisa wadliwa ku-congress ngayo waseyaphoyintwa kathesi kafundi ukuthi khona abantu ba-elekthwa ngabantu awuzifaki wena esihlalweni ufakwa ngabantu abantu kabarispekthi umuntu obhubhileyo ayikhona ukuthi umuntu ubhubhe njenganamhlanje sugijima kusaba susethi ususithi ufuna ukuthatha isikhundla sakhe usithatha ngamandla le yokuthiwa yikhuba athi isevilian kuwe asikufundi khona lokhu abantu babafundi ukuthi iphawu inikwa ngabantu awuyithathi ngodlakela
lo nkosazana Thokozani Khuphe obexoxa lo Thomas Siripasi we-Studio 7 esebhuwaira esabelweni seManicaland kodwa-ke unkosazana Davida Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT uthi uMakhuphe ukhuluma angakwaziyo
Vice-President Makhuphe uyangimangaza uma ekhuluma esithi yena nguye upresident njalo yena wa-elektwa nxa kuyikuthi lokhu akutshoyo kuliqiniso kulabalandeli bethu abathatha udaba leyo balihambise emakhoti olokwaphoyintwa kukamjuri lokakuchamisa siyahamba emakhoti indaba yaphenduka badliwa ngoba ncani namhlanje nxa yena evuma ukuthi kule mjuri kule chamisa kutho ukuthi kule nto eyayenzakalayo la so lapha ufuna ukutshela ukuthi amakhoti i-judgment wa-aphila iyatshintshwa yini ngoba tinasekuzwana okutho ukuthi amakhoti atsho ukuthi zilandeleleni i-constitution so leyo yena ayikhulumayo mina ngikwazi ukuthi uyithatha ngaphi ngoba akula ku-MDC akula muntu owavotelwayo unamandla wokuthi aphume nomgoqo eyedwa ngokuthi wakhethwa njenge-standing committee yona umsebenzi wethu ukuthatha imigoqo ye-national council yiyo kumele siyoyifeza ngendlela esabe sithele ngayo ukuthi siyifeze hatshi ukuthi umuntu wavotelwayo abe sesithi yena akula national council yena ngiyo sitshela abantu kokwenza aso-tuckshop nje lokhu ngayifuna ukwenza uzakwenza emzini wakhe kodwa leli yibandla elilabantu abayilandelayo and abanikazi bebandla yi-national council
ye kodwa-ke yena khonokho ngokukhuluma ukuthi uChamisa uthi hhayi yena kakwazi ukuthi nguye obambe isikhundla lesi lina likubona ukuthi uphakathi khonapho uChamisa nguye esibambileyo phela
kuyamangaza uma esitsho njalo u-vice president Makhuphe ngoba sonke besisazi ukuthi kulongazwanani phakathi kwabo ubaba uChamisa upresident uTsvangirai ebethe ka-acte wafonela umamakhuphe wahlala phansi for 30 minutes ekhuluma ngodaba ukuthi no kumele sibize i-standing committee ukuthi sizame ukuthi ingani siyakulungisa umuntu lokhu yena ngawakho amagama umamakhuphe athi khona yena kanelisi ukubuya ku-standing committee yangkhona ngokuthi lo mkhuhlane kobulawayo wahle wasuka iHarare waya kobulawayo ukaba ubhebhe ubaba uChamisa wamfonela futhi wathi fike standing committee ubhebhe wathi khona ngasozamele isabe khona ngokuthi abesethekhi ngomsebenzi wafonela ubaba uLovemore uLovemore wathi khona kanelisi ukuthi abuye uphile isikhathi esifitshane ukuthi abuye emhlanganweni ugutu wathi yena ngasozamele ukubuya ngokuthi umkakhe ulo mkhuhlane wethukela usemgijimisele esibhedlela wakhumba lobabumjuli futhi ubabumjuli wathi yena kabuye sahamba sayahlala yasehlula indaba sayithatha njenge-recommendation ukuthi hayi asihambele kunesingalo executive iyocinzekela khona ngayo ubaba udouglas monzora wafonelwa naye khumba uChamisa
wathi ule case ngathi egweru bathizabuya wabuya kithi yasuka indaba ukuthi ngikujamba ngomisa negative yafika umisa negative ukuthi wakona ubabichamisa ka 80 bathi ka 80 oba mavika mavili yasuka injalo ubabumunzela la ikona yasuka yaya kumisa kansi ithi ifika kumisa kansi mesa kansi athi no ukuthi ubabichamisa eta siyavuma kodwa esingavumiyo yileyo indawo ye 2 weeks ngoba uma sikhangele okwenzakalayo lapha sethi siya kukhetho ubaba ngaseko ivele kuzazuza kuzoxokozela sizadinga into ezamentangani yalalisa ukuxikezela leli silungisele lukhetho so kusekelo sombuso siyapha i-national council amandla ukuthi babangezelile kule section kwi-constitution abavumela khonokho bayithatha le bathi hayi i-2 weeks kasiyifuni asithatheli 1 year
zobuya futhi lo daba lokuthi utshayiwe khona ngale-ke uncwatshwa umnumzana uTsvangirai so-ke uthi yini elithuma abantu ukuthi baze egalabha kancane so linalithini ngakhonokho
lokhu sababa lasaba libandla kusukela ngo-1999 yikhe sasitshaywa yikhe sasibulawa sibulawa elizihlobo alikho ilanga elilodwa lapho elake lezwa kuthiwa khona ibandla le-MDC libisele litshaywa asikaze and ubaba uTsvangirai lapho wayeqacile ukuthi noma sokubomvu ziwa sokumnyama akula muntu ozaba lodlakela nxa ehlukuluziwe udlakela kaseluhambisenini kumabhodrumu siyedinga esokufunayo khathesi ukubhubha kwababa kuthule kwathi zilikelezo kuthiwa kube lobudlangudlangudlangu umama makhupha uhambile egoli wayathatha umzimba kababa wabuya yinjani bengamenzanga ukuthi wamuntwange e-airport esebuye lo mzimba ukuthi uhambe wathatha njani umzimba kababa uTsvangirai yena enguye akade ehlambaza ubaba uTsvangirai umembiza emhlanganeni engavuyi
lo nkosazana uDavida Khumalo umsekelo wesikhulumeli sebandla le-MTCT obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo incwadi kwezombusazwe udokotela Nkululeko Sibanda uthi ibandla le-MTCT lilakho ukudabuka phakathi ngenxa yokulwisana kwenkokheli kubangwa isikhundla sikaTsvangirai
kutshengisa ubuzima kakhulu ongabe ukhangelane lelize nxa kuyikuthi lasemngcwabeni abantu basuka balwisane ngaleyo ndlela kuswelakale ukuhlonipheka komufi lemuli yakhe njalo lokuhlonitshwa kwemithetho elizweni ngibona ukuthi lokhu akuthembisi kangako ukuthi ilizwe lingaba lobubelo sisiya phambili nxa abantu betshayana ngendlela enje emfeni ake sithi nisicabanga ukuthi bazatshayana kanjani ngesikhathi kufanele kwenziwe ukhetho njalo nxa abantu betshayana kangaka kubandla eliphikisayo manje bazalwisana njani lebandla elingaphikisiyo njalo bazakhuluma kanjani ukuthi izanu nxa sokusekhethweni yenza udlakela lolu dlakela lukhanya lukhona njalo lukhulu kangaka kubandla eliphikisayo
ubona njani nxa kuyiwa phambilini sibile ukuthi pho kuzahamba njani bazagumisana umlota kumbe kuyaqhubekela phambili ukulwisana lokho
ngibona yami kuzame ngendlela efanele kumele bazame ukukhumisana umlota kodwa ngibona ngani lokhu beqhubeka besiya phambili ngendlela engayisiyo kodwa isikhathi sesesilutshwane kakhulu ukuthi sitsho ngempela ukuthi kuzakwala ukuthi bakhomisane umlotha ngalelo ngibone ngani abanye babo bangabona ukuthi hayi kabasoze baphumelele bazaphangisa ukuthi mhlawumbe baphume kubandla ngaleso sikhathi kumbe bathi hayi asikhulumisaneni kodwa angiboni kuhlupha lo oyabe ephumelele kakhulu ngoba uzathatha i-alliance le yamabandla aphikisayo abone ngani uzaphumelela ngayo kodwa kuzabazima kakhulu ukuthi i-MDC inganqotshwa kukhetho ithi izanu PF iyo enza udlakela kuphela
nxa sizibona ke ibandla leli ngalisoze libhidlike kumbe liqhamuke phakathi
ngibone ngani kulamathuba amakhulu kakhulu ukuthi lingaqhamuka phakathi kodwa lanxa liqhamuke phakathi kuzayenzeka yena le ka-2005 ukuthi liyathi liqhamuke phakathi kube lelinye iqembu elisala lilikhulu lonyaka ehlekanyana libe yilo eliza lalokhu lingani yilo iyo iphathi nje kuphela
lo ngudokotela Nkululeko Sibanda incwadi kwezombusazwe obekhuluma le-Studio 7 ese-London kulebhilithani abasekeli bebandla le-MTCT lezinye izizalwane zezimbabwe ezikwele-South Africa abahluleke ukuya emngcwabeni kamoyi uMorgan Tsvangirai obekhokhela ibandla leli bathi bakhala labantu bonke ngokubhubha kukaTsvangirai uBenedict Nhlapho usethulela lolu daba ngokugcweleyo
izinkulungwane zabasekele be-MDCT Lozulu Makhaza abasebenza kwele South Africa beshulekile ukuya emngcwabeni kamnumzana Morgan Tsvangirai emzini wakhe eBuhera. Abanye bathi babanjwe imali kanti abanye babanjwe ngumsebenzi, kodwa bonke bathi inhliziyo zabo besemngcwabeni ilanga lonke. Isizalo seZimbabwe eJohannesburg umnumzana Lebani Nkomazana uthi kuyamangalisa ukuthi indaba umnumzana Morgan Tsvangirai engangcwatshwanga emathuneni amaqhawe esizwe eHeroes Acre.
UMorgan Tsvangirai ubelwela amalungelo loluntu kusukusela ngesikhathi engumkhokheli we-trade union kwele Zimbabwe. Wasuka lapho wabumba iqembu lakhe le-MDC lona elilwela economic freedom, lalwela ama-electoral reforms, lalwela i-freedom of speech kanye le-democracy elizweni lonke jikelele. Liqhawe
ngakwelinicela umnumzana Washima Bizela ohlala eCape Town yena ubonga bonke abebesemngcwabeni ngokuyamela bonke abangenelisanga ukuyafihla umufi.
Mina ngithi kuMorgan Tsvangirai hamba kahle, lala ngoxolo nomzala. You fight a good war, okwakho uzamile. Ngithi kubantu beZimbabwe bonke, asimene asilweni size sithole le nto yayilwiswa nguMorgan Tsvangirai. Lala kahle.
Omunye njalo weZimbabwe unkosazana Ritahobe uthi umuyi yiyo indoda yakuqala eZimbabwe ukuyaqoqa uZulu ukuthi amelane lombuso kamnumzana Robert Mugabe ngokweqiniso langokuzimisela.
Ngithanda ukuthi siyabonga baba. Uyenzile yakho indima, sohlala sikhumbula qhawe lethu sabe. Njalo kufamily yakhe ngithi duduzekani bakuTsvangirai. Ukufa indlela yethu sonke. Rest in peace our hero.
Ilunga le-MDCT ongumunye wabakhokhela lelibandla kwele South Africa umnumzana Bongani Mathe, laye osebenza kwele South Africa kodwa obesekhaya ukuyamela abangenelisanga abasemazweni uthi baswele imlomo eyinkulungwane yokubonga.
Kuyasijabulisa phela ukuthi iqhawe lethu libekwa ngendlela elesizotha, iphelekezelwe yiZimbabwe yonke jikelele. Siyabonga kakhulu uZimbabwe, sibonga kakhulu nakumuli eyaseboleka iqhaweleli ukuthi isebenze lalo.
Njengoba nje umuye selelo thulini olubandayo, iningi kwele South Africa lombuzo ukuthi kambe ibandla le-MDCT lizaqhubeka yini lilamandla ebelilawo ngaphansi kobukhokheli bukamnumzana Tsvangirai. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Baqhubekela phambili abatshengisela emigoqweni abafuna kuhlawulwe iholo lesebenzise wonke i-colliery esezile minyaka emihlanu zingalitholi. Abatshengiselayo laba sebele nyanga besenza lokhu njalo bathi bazaqhubekela phambili bekwenza. UAnastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Abalwela amalungelo oluntu ilizwe lonke jikelele sebesone isenzo senkampani yamalahle eyawange Colliery Company engaholisi izisebenzi lalabo asebathatha impentsheni bethi bephula amalungelo oluntu, ngakho ke uhulumende kangenele. Umqondisi we-This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi usecele ukuba uhulumende angenele ngoba isimo sesisibi ewange imuli ziphila nzima.
Indaba ewange Colliery ikumele ilungiswe ngokuphangisa because wanazelela isikhalazo ezilethwa kwamphana isikhalazo ezibambekayo. I-government cannot just be seen ignoring i-situation kubekela phambili ngendlela enjalo.
Balane we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi ukuba abantu abaphiwa imali zabo yinkampani yewange Colliery Company Limited kuveza ukuba lokhe abantu bencindezelwa, ethi ebekhangelele ukuba uhulumende uyangenela.
Kulusizi ukuthi abantu bekhuluma ngelungelo labo ukuthi kufuze beholiswe kodwa iZimbabwe belithi kule dispensation takutshengisa ukuthi uhulumende wenzani. Balokhu besithi abantu kabame basalungisa kodwa kambonti bona baswele ifuel baswele umkhulu okutshengisa ukuthi silokhu esibusona siyani isimo sabancindezela.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosikazi Preziya Ngulube usole kakhulu ukuthulisa kukahulumende ngalolu daba.
Esikubonayo kusenzakala ewange Colliery kubonakalisa ukuthi uhulumende akalandaba lamalungelo abantu. Abantu bakithi bathole nzima abaholi. Yena uhulumende uqhubeka ebaziva ethula kodwa ebona ukuthi abantu laba bakhala ngani.
Umnumzana Thamani Ncube uthi okukhona kutshengisela ukuba ezomnotho ezweni lokho ezingamanga kahle ezweni.
Ngibona ingani i-strike lesi esewange Colliery siloko siqhubeka kusho ukuthi khona ukhombisa ukuthi khona umnotho welizwe awukafiki esibangeni sokuthi khona ulungiswe ngendlela e-right. Yikho silanzelela ukuthi khona iwange Colliery iloko isehluleka ukuthi khona ilungisise izinswelo zezisebenzi.
Umnumzana Josephat Mzaca Ngulube uthe omama bewange Colliery Company Limited bengasuki baze baphiwe imali zabo.
Isirayiki lesenzakala isiteleka lesenzakala ewangi mina ngombono ukutshengisela kwezomama lokho yikho ukutshengisela okufunakalayo ebantwini. Nxabe abantu betshengiselela bangatshengisela kwelangeli lodwa batshengisele bayihlala khona kutshengisa ukuthi indaba yabo bafisa ukuthi ilungiswe ngokupheleleyo.
Osakhulayo unkosazana Thando Gwinji uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi iwange Colliery Company Limited ayithathi nyathela lokuzama ukuthonisa abantu imali zabo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi iColliery is paying a blind eye to these miners' wives who are protesting. And ukuprotesta kwabo ayisukho ukuthi kuphomba ukuthutsha from nowhere. Sebehambisela ama-petition ku-Obethi Mpofu kodwa kulalutho liyenzakalayo. I think even the Zimbabwe nje izithulele and benza ngani bakhangele eceleni ngani baboni ababoni kwenxa yokuthi ngabafazi abaprotestayo. I think lokhu kuyadanisa and kuyinto okumele itshintshe ku-society yethu ukuthi nxa abanye bekhuluma abalalelwa. We are urging Colliery ukuthi izame ukulalela izicelo ezama-protesters angomama.
Inkampani yamalahle iwange Colliery Company Limited isithembise ukuba kusasa izakhulumisana lezisebenzi kodwa zona zithi zikhathele izithembiso zamanga bafuna imali yabo yonke njengokuthenjiswa abakwenziwa kumaviki amathathu adlule. Impilo iya isiba nzima kumuli zewange Colliery Company Limited seziphila ngokuncengisa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Africa, 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 beautiful.
Sicela ukuthi lisithumezele inombolo zenu ukuze likhulume ngokwenzakala kubandla le-MTCT. Lapho ke siyawazi ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe utshaye ngabanye abalandeli bebandla leli ngesikhathi kungcwatshwa uMoyi uMorgan Tsvangirai. So ke ecingweni ngizwa kuthiwa ke silo mnumzana Bongani Mpofu othi layo ufuna ukukhuluma ngodaba lolo. Baba Mpofu ungawunja uvuke njani baba?
Hayi ngiyavuka, ngingavuka khona kami.
Ya, sivukile kakhulu. So wena ungaphi khonapho?
Ngiselimpopo eVenda, eSouth Africa.
Ye, udaba lolu ungathini ngalo lokutshaya kwamakhubi?
Ye, lokho kwenzakale kumakhubi lokho yinto engalunganga kakhulu. Ngoba kahle singasikhangele sesibonge ukuthi lokho sobe kuhlephukana kwebandla lokho sekusenzakala lapho. And kutshengisa ukuthi ngayibandla lethu siya kukhethu singasikhangele kahle ukuthi alisanqoki ngoba umama uMakhuphe ngumuntu olosekelwe kakhulu endaweni yemasekuphelile kakhulu. And sonaso sikhathi ukuhlephukana kwalo asibone ukuthi linganqoba ibandla leli ibandla lezamsefu ukhetho lwezayo.
Ye, kodwa nase sikhangele sibili siya phambilini akutsho ukuthi uMakhuphe ukutshaya kwakhe khonoko ngokuthi ungumama kumbe into ezinjalo.
Yeah, lokhu sokuthengise kakhulu njalo futhi ukuthi umuntu wesindebeleni and sokusobala ukuthi abantu besitshongeni bona abathengisa ukuthi bona abathandi ukubuswa ngumuntu owesindebeleni njalo ngumuntu ongumfazi njalo kutho ukuthi abasathakazeleli ukubuswa ngumuntu ikakhulu wesindebeleni njalo.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke mnumzana, ungathinela kusasa. Phosela ukugcina khonapho mnumzana.
Ngiyabonga.
Ye, phosela ukugcina sibili lizwi. Ubona zani kuqhubeka kusiya phambili EMTC yakumanjani?
Mina into engayisifuna nje ngibe ngisithe ukuthi ngabe kulabantu abangaba ngabantu abadala abathanda ukuthi bekhulumisane nabantu laba uMama Makhube kanye loChanisa loMduri ukuthi abantu laba bezame ukubambana sibili ngoba lolu khethe phela umdlalo lolu khethe lubeqakatheke kakhulu ukuthi ibandla lezaMPF likhutshwe ekuhlalweni.
Usoke ubona zani ibandla lezaMPF linganqoba ngenxa yakhona kukhumbe kuyahamba nje?
Ibandla lezaMPF lizangoba nxa lokho sokukhayela ukwenzakala lokhu ukuthi uMama Makhube engaphuma kwe-MTC leyi. Lizangoba kakhulu ibandla lezaMPF. Alingeke langinqobe le-MTC ayilenza, alingeke langinqobe iZaMPF akwenza. Ngabe ngabambananga.
Ehhe, hayi siyabonga kakhulu ke Mpofu, ungathola kusasa bakho.
Yebo.
Ye, sesilobaba ke uSola lapha ke uWesley, uSola ecingweni. Baba Sola Wesley kunjani?
Ngiyaphila duwe njani?
Siphile kakhulu, ungaphi khonapho ke mfowethu?
Ngisezalini lapha eSouth Africa.
Yebo phela, nathi udaba sibili abantu bakhuluma ngalo kakhulu olukaThokozani Khuphe okhanya ejawe ngabantu kungcwatshwa owayengumongameli uTsvangirai. Ungathini ngakhona?
Mina Dube kungizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba uma bese ngisizwa la mazwi ikakhulu amazwi ade sibawakhuluma lapha sekuthiwa bangamagugura hundi kuthiwa bangama-dissident. So ngizwe nje ubuhlungu kakhulu uma ukuthi sebetshaywa abantu laphana bekufanele ukuthi babekezele kuphela umsebenzi mase kuphela umsebenzi base beyabuyela-ke khona le ema-ofisini bayolungisa zona lezi zindaba. So lento leya ngiyibona ukuthi into ethanda ukwehlukanisa ibandla ngaphakathi. Ngibona ibandla lingayindawo, ngibona ibandla lisehlukana phakathi masibili kugqatshwana kakhulu.
Nxa ibandla lingehlukana phakathi khonapho kuzahamba njani sokubuya ukhetho?
Uma sokubuya ukhetho for sure for sure ibandla leli kalizukuya ndawo ngoba amasithi amaningi ngibona abantu abaningi behlehlele emuva futhi ukuyavota ngoba abantu abaningi bona besekele ukuvota bebuyele emuva ukuyavota ngokuthi vele abantu abaningi namanje uma bengikhangele mina bengibona sebevele sebe into yokuvota sengathi bangeke bayise phambili bangeke bayibalulekise kakhulu. So yinto engiyibona ukuthi njengoba kusethethweni ibandla aliyikuthola amavota amaningi njalo sebelehlukanisile already.
Kungathiwa mnumzana Sola Wesley akulungisa udaba lwe-MTC ungaliphatha njani ngamafishane?
Uma ungathiwa mina ngilulungise udaba lolu kusho ukuthi bekungafanele ukuthi abantu kuhlalwe phansi abantu abadala bona aboChamisa nabomama uMakhube nabo bonke abomJuli labana abantu abadala labantu bahlale phansi manje baxoxisane bona bakhulumisane bona bodwa kuma-closed doors angithi base bebuya batshela abantu into ababeyivumelene bona hhayi ukuthi njengoba izolo ntambama besilalele laphana bese kunamagama achisayo afika kithi manje noma singathi noma sibadala kodwa sithi singabantu ababo kodwa amagama anjani asefika kithi thina sesifuna olunye uphawu olungalunganga kufanele bona bahlale phansi manje babonisane kube le ndlela eyaphambili way forward ukuthi bona benza njani base bebuya ebantwini ebantwaneni babo manje bazoletha into enjengaleya ngoba udlame lubonakele ukuthi no kunabanye abantu there are some people who are injecting abaluhlanyelayo udlame lolu ukuthi kungani luba khona manje asisakwazi ukuthi izane elufakayo noma i-MDC yona ezenzelayo yona lezinto ngaphakathi kwayo ngokufuna umbuso noma ukufuna izikhundla.
Kodwa i-MDC ngeke yabhidlika yini ngamafutshane sibili 10 seconds?
I-MDC iza kubhidlika ngokubona kwami iza kubhidlika ba.
Mhm. Hayi siyabonga kakhulu ke mnumzana Wesley ungathina lokusasa ba.
Siyabonga tu.
Ye. Sikangelehlukani zulukandaba wothi sikhangele ke ebesikhokhela lamhla ke indaba.
umsekeli kamongameli webandla le-MTCT unkosazana Thokozani Kube otshaywe ngabantu kungcwabo kungcwatywa umoya uMorgan Tsvangirai uzonde uganono wabo. Kodwa ke unkosazana Tabita Khumalo uthi makhuphe ukhuluma ezihlafuna ulimi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olubalelisayo ngoGibbs Dube.